Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 9 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance ithi eleZimbabwe lilahlekelwa yimali engena ku-$157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZANU-PF ezitshontsha igolide zisiyalithengisa phandle. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela, njalo uzaqeda impelasonto evalelwe. Silomhlabeleli kamasikandi uSibongiseni ephethe idlalate lakhe elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umholi wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuvimba ingalo yomthetho kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umtshutshisi utshele inkundla ukuba uMasaraure wethula umbiko owawutshotshozela udlame enkundleni zokuxhumana, njalo owawulakho ukuphazamisa ukuthethwa kwecala lakhe lokubulala abhekane lalo. UMasaraure uzaqeda impelasonto evalelwe abesephindela emthethweni laba ngomvulo, lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Unobhala jikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere laye ulokhe evalelwe phezu kwecala lokubulala eletheswa uMasaraure. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance ithi eleZimbabwe lilahlekelwa yimali engena ku-$157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZANU-PF ezitshontsha igolide zisiyalithengisa phandle kwelizwe. Lenhlanganiso iveze lokhu kugwalo elwethu leizolo olulesihloko esithi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga. Ithi njalo isiphathamandla zeZANU-PF zisebenzisa enye yalimali ukulungiselela ukhetho luka-2023. Uhulumende yena uthi ilizwe lilahlekelwa i-$100 million ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Sixoxele ukhansila webandla le-TCC koBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngibona leyi report iqondile, iliqiniso. Nanko ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHenry Tarushayo ayebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai. Njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga. So kuyatshengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo, yibo ke abakhipha leli golide liphuma ngaphandle kwelizwe. Ikanti ilizwe-ke liyahlupheka, abantu bathwele nzima, kodwa-ke ama-resources abo ephuma ongekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla leZANU-PF labakuhulumende weZANU-PF njalo.
Ubona abezanu PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo ngoba bathi lamalunga amabandla aphikisayo afana lelene le Triple C izikhona izikhohlakali.
Hayi kubandla le Triple C akula isikhohlakali even esizodwa. Izikhohlakali zikilo ibandla lezanu PF ngoba bayavikelwa phela nguye uhulumende wabo yibo abalakho konke njengoba umnankagwe sihlale sitho ukuthi izanu p f nguhulumende uhulumende ngamapholisa uhulumende ngamasosha uhulumende ngama-CIO uhulumende yikho konke yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho ungabona umuntu wezanu p f esebothwa babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo kodwa-ke bona kababotshwa bezanu p f yibo abale nkohlakalo enkulu kakhulu.
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will kodwa kwezanu p f asoziyafa yabakhona okudingakalayo ukutshintsha uhulumende kungene uhulumende ozimiseleyo uhulumende ozosebenzela uzulu uhulumende ozosebenzela ilizwe lezimbabwe hhashi izikhohlakali lezanu p f esizibona zisembusweni kaphela ezilongu ezizanu p f kuyiye sembusweni udaba lwenkohlakalo kalusozelwafa lwaphela.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungazwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu PF ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu PF. Ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu p f ngobephathi ethile ubusela yibusela nxa kunjalo kumele kube izinto eziqhashiswayo kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sikwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani kodwa nxate kuphuma nkomo ukuthi loko kwenziwa izanu p f nxa kusilungiselela ukhetho usuhluke ubone ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi ezifuna ukusingcolisa ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu p f nje ibandla elingcolileyo kubakhona abantu be-opposition bona abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo nobo so ukuthi kwandlulule kuthola labana ngabe ubusela lobo benziwa abantu bezanu p f mina kamvumelani nako khonoko nkomo.
Lona udaba lokuntshontshwa kwegolide idayimana lokunye okwenjiwayo lungaqedwa njani baba Gawule ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya labo bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe.
Okuqakathekileyo nkomo yikuthi kuvalwe kulwiswe i-corruption. I-corruption leyi yiyo esilimazayo konke bona kwenzakala nje ngokuthi akula ndlela elula eyokuthi kungaqedwa njani izinto lezi ngokuthi kuvalwe sibili izakhi ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo ingabi yizakhi liyana ngebizo ngoba izakhi ekhona leyi libizo kuphela umsebenzi abawenzile abantu kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobusela okunjalo sikubonile khonokazi kusenzakala ema-airport imali ziphuma ukuthi kuphuma njani ngabantu bona abantu ababhadalwayo izimali abagangileyo abayenza imisebenzi yenkohlakalo endalo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana Winston Chitando. Luqhubeka lusegudwini udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngabantu makhaza eHarare izolo ngemva kokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe yikhombi. Amapholisa la ebezama ukumisa likhombi ngenkani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi uthi amapholisa la azajeziswa ngoba enze lokhu ngaphandle kokuthunywa ngabakhulu bawo. izolo kobulawayo lakho kutshaywe ipolisa elitshayelele ikhombi yomnikazi. Sixoxelo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakale eSozberry lakobulawayo kuyabonisa ukuthi aseyomapholisa abantu. Amapholisa asesetshenziswe kakhulu ekugangeni, ikakhulu kupolitiki. So mbona ngazathi khonokho sokusuke kwaba yimpilo yabo njalo ngenxa yokuthi kabaholiswa imali eneleyo sebejike baba zinyamazana zeganga. So uma bebona abantu abangani bephula umthetho kabababophi ukuze bejeziswe ukuthi bengene emthethweni kodwa lithuba labo lokuthi labo benze imali. So amapholisa abe efuna ukudizwa. Okuthiwa isikhulumelo samapholisa uPaul Nyathi ukuthi bazajeziswa. Yebo yebo bazajeziswa. Kodwa as long kungazange kwalungiswa umnotho welizwe kuyajeziswa bona laba bayi-2 kodwa baqhubeka bekwenza. Njalo akusiyo into entsha. Ungakhangela last year babulalise abantu ngento zamaspike kuze kwahamba kwayiwa ekhothi ukuthi yena uhulumende ekubona into leyo igcina ibangela ingozi. Asingayenzini kuba nzima. So mbona ngazathi into eziningi kakhulu ayisiko kakhulu ngamapholisa. Akulungiswe umnotho welizwe abasebenzayo bethole imali ngabaphilisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zeMathebeleland South zithi sezisungule inhlelo zokuziphilisa ukuze zimelane lendlala kanye lokubhidlika komnotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi tshele iStudio 7 ukuthi sezisungule inhlelo ezifana lokufuya kanye lokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lalapho zingafunanga kahle emasimini. Umnumzana Dennis Ncube oyisakhamuzi seNyandeni uthi isimo somnotho kasimanga kuhle kulezi nsuku.
Imali elizwe yethu vele fana ukuthi into engekho nje vele kunamali elizweni lapho. Isinkwa kungananzela abantu basithenga nge-R20, impuphu i-10 kg, R140, i-2 liters amafutha R120. Kusho ukuthi umuntu ongasebenziyo abaphila njengathi emakhaya lapha akunzima kakhulu sibili.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esilibe eMatsetsheni uthi yena labanye abesifazana bafuya inkukhu.
Izivande lazo siyabe sifisa ukuthi silime kodwa silohlupho lwamanzi esibhekane lalo thina kwesethu isigaba sesilimo. Sasilamanzi, asilazikotsho, amanzi siwahambela umango ongaba yi-7 kilometers siyadinga amanzi okunatha.
Umfuyi wenkomo eMzingwane unkosikazi Thokozile Dube uthi yena uziphilisa ngokuthengisa uchago.
Ngiyasenga uchago ngihambisa e-dairy board. Njalo futhi ngilima lokudla kwenkomo khona lokhu ukuthi ngifide inkomo zami zona lezi engizisengayo.
Uthi njalo sethenge isigayo ukuze azenzele ukudla kwenkomo ngoba kungabambeki ezitolo.
Kuyonalo iviki yonalo nje isigayo ngisithengile esokugaya ukudla kwenkomo kwenzela ukuthi khona ngifide inkomo zami njengoba ukudla lokho esikuthengayo ngale zitolo asisakukwanisa imali yakho iphezulu.
Unkosikazi Thembinkosi Ndlovu oyisakhamuzi emapisi ematobo uthi baphila ngokwemba egolide kodwa kulula.
Intengo ikhwele amaqaqa akubambeki lutho. Singomama asihlala ngaphansi siyagebha lapha lemaqaqeni. Singomama sizama ukuthi sibalekele isimo sokuthi sihlale singabacelileyo ngaphansi kwabo baba. Emasimini lonyaka vele kasizuzanga lutho.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazane Women Development Association of Zimbabwe Waters unkosikazi Sethekele Chabangu uthi iningi labo mama lithola amagabha avuzayo ngokubhidlika komnotho.
Ukuze baziphilise labo mama bangena ezingadini bayalima ezingadini. Abanye umama bayathunga izingcebethu uma kungabe kulamashowa bayaya lapho emashowa bayothengisa izinto ezihlukahlukeneyo ukuze bathole imali yokuba bafake ukudla etafuleni baqede bathole imali yokuba abantwana babo bahambe baye esikolweni.
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni kalivunanga kuhle lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthiye zibhekane lendlala enkulu. kodwa uhulumende uthi akekho zabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi uSithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana, yena osanda ukuhlangana lesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika, we-African Union, becubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane. Asizweni ukuthi kwini okwacutshungulwa lokwavunyelwa kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu, yinto embi ukuthi abantwana bahlwengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayi ezikolo, abantwana bafasiswe, bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe nguhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lo sharp, angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot welokuzenkwefremechina, kodwa ubona ekunywa ubaba omdurisayo alalelayo ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalela usumdestroyile. Umntwana lona akasavuki futhi, usele trauma psychologically, usele trauma emotionally, usele trauma physically. Abanye bahle balimale khonapho ngasakwazi nokuthi enzeni. So sikukhondeme kakhulu njenge-government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe nomuntu ofuna ukuphila laye. Bayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele, njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube umhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu bethu.
Siyabona ukuthi lani njengogatshalwa besifazana belivelele lwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxa sokungenela izwekazi le-Africa kuyaphathiswana yini kumbe bekuyingxoxo kuphela?
Ngibonani kuyaphathisa. Ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edim Nangagwa usayine SCP yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana, and ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona obaba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe, omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwa bethu ngoba sihlobo, umntwana yihlanyelo. So uma uzathatha ihlanyelo uyiphose ziwo ukuthitshe uzahlanyela ngisana. Abaningi asoze sibe nenhlanyelo enhle, amankazana amahle abachadayo labafana bahle abathathayo bathimizi yabo sibe labazukulu kuphela, ngoba khathesi silabazukulu abangalayize lo nina abahlala ndawonye. Akukuhle lokhuyana. So kuzasincedisa kakhulu, ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine. Asikhangeleni abantu bethu, sibahawukele ukuthi yizinto ezivela kuNkulunkulu, sibakhulise nje.
leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo kahulumente obonayo esiphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilani usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo.
Ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuZanu PF kahambanga labantu, kwahamba kungabakhokheli abathize ahamba labo, kodwa abantu basala emuva, kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo. Uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-90 lango-95-96 izaphu sikuseginywe iZanu PF, abantu bemathwele ndaba zange bavota, kwaba le big voter apath. Lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000. Abantu bemathebelelende benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote, yokuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebelelende, babantu abatshengisela ukungesabi iZanu.
Manje ngokubona kwakho, kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngeGugurawundi?
Babu Gande, labalaleli, inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngeGugurawundi inzima kakhulu. Indaba yalahleka eLancaster ngo-1979, la ngemuva kwayiLancaster. Yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa iNtumbane. Mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo, ngoba ayevele esechithekile amanzi. Isisombuluko sonaleso sokuthi avume ukungena ku-Intercord yiso kuphele sasisehle. Ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo ukuthi iZimbabwe ayisabuseki, kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye. Yikho ke kuqala ama-talks e-1987 accord. Ama-talks lawa mayeqala uba uJoshua Nkomo u-appointa i-committee of five, usekretari wali committee owaye nguJohn Landa Nkomo. Kwakulalo babu Sithini Malunga, lo babu Agrippa Madlela the late, lomunye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini, lo baba owe-C5 engasoze ngumqambe, ngoba phakathi kwalaba abantu bongu-5 ngoyedwa osaphila. Ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe enumber 6 uthi kabeze. Robert Mugabe semfonele wathena yena ilizwe kalisabuseki, sedinga izaphu. Uyabapha ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngali unit. Umhlangano wabo bawubambela eCrestal Churchill Arms laphana e-Four Winds koBulawayo. Owunye womuca kumbe wama-points i-committee of five le eyayilubhalile, babebhala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nxa eza kuyanegotiata leZanu PF ake yanegotiata langokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa, ubaba uNkomo akupresente lokho. Kuyadanisa ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke eyenzakale Churchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola i-report yayo, Robert Mugabe wayiphiwa le report khona le Harare, eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo. Ndizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo lo Mugabe babengani bayahlobana. kwenza ukuthi lanxa sibesiya khuluma khona le kwele Harare uRobert Mkabu watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi ungasuphi Nkomo into zokhuluma ngazo lapha ngiyazazi uNkomo akazange kunanzelela ukuthi kuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani kanti uJohn Landa Nkomo wayechaya ngapha langapha aripote kuNkomo aripotela kumgaba eHarare kodwa kwamangalisa abantu ikakhulu iqula lelalibhala imigca yayizakhulunywa ukuthi indaba yokuthi mathibelele nje kungangcono izimele yodwa uba kuJoshua Nkomo ngazange ayifake kulezi zinkulumo.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi usifungiseni incube ephethe idlalate lakhe elilesihloko esithi ma ekwehlula. Lisizwa idabuka kwamasibambane eFilabusi njalo ihlabela ikwele South Africa. Nangu usibongiseni elonda imbali yakhe.
Umfundi oqala kudala kakhulu kodwa kahle kahle into ze-recording iqala ukuzenza la ku-2010 kodwa kuwukuthi nje umculo into evele engaqala kudala. Umeyithi uma ngibona nje mhlawumbe obhuti abaculayo kanjalo kanjalo nje into yomculo ngayihluphela kakhulu. Ngakusho lokho ngiqinisekisa ukuthi umculo yiyona nto engiyithanda kakhulu ngaso sonke isikhathi. I-CD enginayo iyodwa kodwa ziningi ingoma esengikazenza muva kodwa i-CD isaseyodwa. Njengamanje ngisestudio kukhona esikuhlanganisayo futhi okuzophuma kungesikhathi.
Abangathanda ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Inamba esebenza kakhulu ngesisebenza kakhulu inamba ka 0656512332. Ino WhatsApp le namba ishondela ku Facebook vele ngubo kusase huye futhi sibongiseni Ncube ku TikTok nakhona sikhona futhi kuse huye sibongiseni Ncube nabafuna abakhona afuna ukubuza bavumelekile ukuthi bangabuza noma yini.
Abalandeli ke ubatshiyela wapi amazwi?
Ngasho futhi kubo ngiqinisekisa ukuthi manje njengamanje nje ngisestudio umsebenzi wona sewuphelile vele ngoba bayakhala abantu bafuna ukuzwa okulandelayo ukuthi manje ngawe sikhetheni kodwa ke sokusele nje ukuthi basebenze ababhizi ngabaphathi bethu ngoba singaphathi basiphethele into asizenzeli. So ngoba kuya kuthi kuya ngami ngabe sengibazi ukuthi nakho umsebenzi osekhona sisebenzeli kodwa ngoba kuthiwa kunabaphathi sazezandla zabaphathi sesibatshela ukuthi mhlawumbe ngedethe ukuthi la umsebenzi oyaqala manje uyatholakala maduze nje isetshenziswa ngokuzotholakala.
Uphuma ke enkundleni usibongiseni ngale. Awu suka madoda usibongiseni Ncube sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje siziphethe ngevezihamba phambili. Umholi we-Athuzi umnumzana Obert Masaraure uzaqeda impela sonto evalelwe. I-Center for Natural Resource Governance ithi ilizwe lilahlekelwa imali enengi ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.